Lalo bayinengi livumelana ukuthi lezi zitheziso sezibisela muva intuthuko elizweni. UZulu kungumlando kaHulumende ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu ukuze engatheziswa yilawa amazwe. UZulu weZimbabwe ukhuthazwa nguHulumende ukuthi abuthane endaweni ezishiyeneyo kusasa ukuze atshaye itoyitoyi etshengisela ukukhonona ngezitheziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngesikhathi sombuso kwayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe. UNkosazana Lungile Masuku isakhamuzi seGwanda uthi uhulumente weZimbabwe kumele aqala azinuke amakhwapha alwisane lenkohlakalo eselizweni engakakhaleli ukwesulwa kwezijeziso lezi.
Kuningi laba abakukhangelayo kumele siwulungisise esisehluleka ukulungisa njengelizwe. Asiqaleni sikline indlu yethu ngapha singakakhulumi ngokwama-sanctions. Kade singakhangela izakhi yona le iyaqalisa ukuthi ibambe abama-corrupt officials. Umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhuthiwe. Ukhangele onasa ezabo-command agriculture zona lezi zidliwe zadliwe. But still thina siyabe lokhu esiblema ama-sanctions.
Amazwi akhe asekelwe lilunga lebandla le-MDC umnumzana Thandeko Zindimkandla othi izijeziso lezi zaba khona ngoba kwakukhona okumele kuqondiswe okwase kuphanjanisiwe.
Uhulumende lo kumele akunanzelele ukuthi umhlaba uthi amalungelo abantu asemqoka kwakho konke ngobana akulanto engenzakala amalungelo abantu engenziwanga kuhle. Ngakho-ke nxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke abantu betshaywa benyamalala bebulawa, kangiboni ukuthi isibili kulomuntu ongaba nenhliziyo ukuqhubeka esinceda. Izijeziso zenotho yikutshela laba babusayo abaganga abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wenu lo omubi.
Umnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF uyakulandula lokhu. Uthelebhilithani lethula lezijeziso njengendlela yokuphindisela kulandela uhlelo lukahulumende lokuthi athele abamhlophe emhlabathi.
Ukuba khona kwama-sanctions lokhu sokuphambanise impilo zabantu abaninginingi, sokuphambanise amabhizimusi aleli lizwe lakithi kweleZimbabwe. Ngoba ukuthi abantu bazi baphile ikubana belabudlelwane lamanye amazwe, ngoba awungeke phela uthole yonke into elizweni lakho. La ma-sanctions okuthiwa akhona izijeziso zenotho lezo, ngokubona kwami nabona kwizijeziso ezivele zingafanelanga ukuthi ngabe zikhona. Bajezisele ukuthi indaba kona basukume mama bathi bafuna umhlabathi wabo.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi iloba yiliphi ilizwe lilakho ukuzikhethela abangane, kungakho leBrithani leMelika akalacala ngokwethesela eZimbabwe izijeziso.
Balelungelo njengamazwe azimeleyo ukuthi bathi asidlelani lozibani o lozibani kungenxa yendlela aphatha ngayo yo ama-citizen alelo lizwe. Kufana neZimbabwe nayo ilelungelo lokusho ukuthi sidlelana lobani ngezizathu ezithize, kasidlelani lobani ngezizathu ezithize.
Unkomo ugcizelele wathi uhulumende wakuleli kumele ahloniphe amalungelo ezizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-sanction le yikutshaya igabha nje elibanga umsindo kungela lutho olwenzakalayo. Abantu beZimbabwe kakhulu bahlutshwa nguhulumende wabo, sokungathi sokulobusela obuningi obenzakala kuhulumende. Abantu beZimbabwe bayahlupheka, bahlutshwa kakhulu ikungaphathwa kahle nguhulumende wabo, kabahlutshwa ngama-sanctions.
Uhulumende wakuleli uyethule isinqumo sokuthi kusasa mhlaka 25 Mfufu kube likhefu ukuze abantu bengayi emsebenzini ukuze bathole ithuba lokutshengisela bekhonona ngobunzima obudalwa yilezi zijeziso. Ngimele umsakazo yeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.